ibhajethi namthuli leya dise ingathi slightly different nje sicompare leya ifaka last year ingathi ile focus kakhulu on ama-issues e-service delivery ungakhangela kuhle into ezihle ziphume zicaco okuqala ukuthi indaba yakhe ye-2% liyana vele kayichiyanga uma ngayo ngani kahlukani layo so izabe ilokhu ikhona ukuthi befinance abantu bafuna ukufinansa ngayo i-service delivery usubsidize into ezinjengabo zupho bona labade bevele bekwenza hope ukuthi kuzaba njalo kanti bathi futhi kubhajethi yakhe bafuna u-add another 540 million ekuthengeni amanye amabhasi ezukholo kusubsidize izukho isuka kuma-2% analawo asazi okunye kuphuma egcekeni but kungani kufihlekele indaba yokuthi bazalungisela abantwana bezikolo ama-sanitary pads looks like a positive move engathi ingafuna ukukhangelisa isibonakala ukuthi ingaqiniswa yini then in terms of i-issue ye-devolution evele imelele ngabantu abaningi ibhajethi ayispeli out kahle exactly ukuthi bafuna ukuthi ibekwe njani imali le devolution i-special considering ukuthi le mthetho ye-devolution ayikabi khona so izaqhubeka njenganaleyo ebuyileyo kathesi esizothola le mali ye-devolution but we don't know ukuthi i-custody yayo mbani imthetho yayo imi njani and so forth nakathesi ubhajethi iphonge uphuma nje ingacaci ukuthi exactly iphuma imi njani maybe the other things nje zingakhangelwa ukuthi i-tax free bonus ingezelele from 1,000 to 5,000 kuqala ngo-November kuthethisele ukuthi abantu abaningi i-bonus yabo yolo nyaka izabe i-tax free njengoba abantu abaningi bengayiholi imali engangayenaleyo.
Ubona uhulumende efeza yini kuzonke lezi zithembiso le mali yokuqhuba lezi nhlelo itholakala?
Into ebuhlungu nge-budget ukuthi liphupho sisithandekile babephupha nje ukuthi bafisa ukwenzeni but usukhangela ukuthi isayidi yangkhona eqinisa amaphupho angkhona imi njani kuhle kucace vele automatically ukuthi hayi izifiso lezi ukuthi ziphumelelisiwe kunzima i-tax yangkhona abayikhulumayo ezafinansa i-budget yonke le iyavela ngapha amakhampani engakavuki i-agriculture silathemba sikwazi ukuthembela ezulwini asilasho ukuthi liza kuba khona wasoze libe khona abanye imisebenzi kayikho i-income tax yayisoze ibe khona and so on so ibhajethi yangkhona i-continue yena leyana yokuqaliye kukhiyakhiya asazi phakathi komnyaka zezwase kuvumbula kokunye ukuthi imali kayidobhwe endaweni ezinje kayithathwe ngaphi kube njengoba the sithathwa kuma-airtime asazi next time ukuthi i-tax izangezelelwa ngabhat hayi in terms of ama-realistic figures sibilabalayo imali yokufinance ibhajethi le ngendlela abakhuluma ngayo.